go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 28 kumbimbitho 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 asebetholakale belegcikwane le coronavirus elizweni.
Ukuthi abantu baminyele ngokunzima izikolo zonke lapho kusawule mpubantu baminyele nabantu bafuna igrosara bavunyele ukungena phakathi kwesebelayini ephandle so kumwa khona amaikhawaesabeka.
Ilizwe limatasatasa, uzulu edinga okungamphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo lapho okuyaba kungahanjwa mahlayana ezitaladeni.
Ya indaba yamasoti abayikhangelele abantu bayizaba.
Intengo ezitolo iyaqansa ngesikhathi abantu bethenga okuzabaphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo ngesikhathi kungaphunywa ezindlini.
Okumqoka kahle kahle ukuthi isikhathi sesingathi sesiswaside njalo sesichala kulo mkhuhlane osusuke wamemetheka.
Amagqwetha amela olwela ilungelo loluntu umnumzana Josephat Mzacangulube labanye abane athi asevinjwe ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ukuthi aphikise isigwebo sabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 abalegcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni owethulwe yilolu gatsha, owabulawa ligcikwane leli umnumzana Zororo Makamba laye uyabalwa kwabayisikhombisa laba. Kulabesilisa abane, labesifazane abathathu. Ngaphandle koyedwa ohlala edolobheni le-Victoria Falls, abayisikhombisa bonke bahlala eHarare. Oyedwa owayevela kwele Dubai wathelela ababili, kuthi ababevela kwele Melika ababili ababalisa umnumzana Makamba layo othiwa wathelela oyedwa igcikwane leli. Bekuyisiphithiphithi lamuhla endaweni zelizwe ezijiyeneyo abantu bethenga ukudla ukuzabaphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye okwathiwa ngumongameli Emerson Mnangagwa abantu abamelanga baphume ezindlini njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe labantu endaweni zelizwe ezijiyeneyo ukuze sizwe umumo. Siqale ngakobulawayo lapho esixoxe khona lo mnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Ukuthi abantu baminyele ngokunzima izikolo zonke lapho kusawule mpubantu baminyele nabantu bafuna igrosara bavunyele ukungena phakathi kwesebelayini ephandle so kumwa khona amaikhawaesabeka kuphina kusenza ukuthi abantu sibele impilo zabo futhi besengu.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Siphinde salubhekisa edolobheni leHarare lapho esixoxe khona lo Councillor Thamsanqa Hadebe.
Abantu abhizi bezama ukuthi bazidengele izinto zokuthi zibe ezindlini zabo zokudla, ukuthi bathenge isikafu sabo zokudla ngalelo langa kusiya phambili ngoba kabakwazi ukuthi kuza kuba kumi njani, baza kuvunyelwa yini ukuthi baphume bengena emavinkilini noma ezitolo bezidengela izinto. So kakumanga kuhle, uzabona le ntengo zezinto kade ngisembare kade so intengo zikhwele kakubi namhlanje kuphela ekuseni ngendaba ukuthi abantu bakangelele ukuthi otherwise ililanga elikhona lodwa eliselisele kungakabi khona le lockdown eyokuthenga isikafu lekunye kungafunakala ngabantu.
Kodwa abakudingayo abantu bayakuthola yini?
Okunye kuyazuzakala, okunye kakuzuzakali. Engikubone kuthengwa kakhulu izinto ezifana lamakabishi, abathi ngamakanyanisi noma amachang, angithi akwazi khonokho. Izinto zingaba umbhida ekutshebiseni isitshwala sabo, ngoba kukhanya impuphu sibelayo, abanye sebadinga umumbu ukuthi bagayise, vele abanye bayagayisa ngalesi sikhathi ukulungiselela ilanga lemali.
Njengoba kuthiwa kuzasetshenziswa amasotsha, abesabi abantu ukuthi kungaba locuku?
Ya, indaba yamasotsha abayikhangelele, abantu bayesaba ngoba bayawazi umumo weZimbabwe uma sekusetshenziswa amasotsha, ukuthi vele amasotsha lawo ababamba njani ngaleso sikhathi asetshenziswa. Yikho laba bantu bezidingela bephume bebaningi ezindlini zabo besiya lapho kulezo ndawo ezokudinga isikafu sabo, ukuthi bahlale vele bezilungiselele. Kodwa labo bayakhangelela ukuthi lapho lalaphaya kulabanye abazagcina bezinikele ukuthi asike siphume siyedinga lokhu, kumbe sidinga utshwala, kumbe sidinge lalokhu, sibone ukuthi kuyahambeka yini phandle. Kodwa abaningi bangikhona vele sebelungiselele.
Lo-ke ngukhansela Thamsanqa Hadebe owedolobho leHarare ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale eHarare. Siphinde salubhekisa edolobheni leHwange, lapho esithole khona umnumzana Lawrence Penpusha Moyo.
Namhlanje kunzima, namhla bekulethe impuphu, bekubuya impuphu lapha, abantu benza isiphithiphithi, kube bezigoroni, abantu bezama ukuthi bedinge impuphu, besenzela qele ukuthi begcine impuphu ezindini ezafika kumalanga ayi-21 beku-lockdown. Okutho ukuthi ngikhuluma nje abanye bayiswelile impuphu, okuyinto ebuhlungu kakhulu. Asikwazi ukuthi i-lockdown le-21 days abantu bazaphila njani njengoba bengelisanga ukuthenga impuphu. Njalo eyinye impuphu kwenye izitolo, izitolo iyadura, kwezinye izindawo ye iyathengeka, kodwa izinto isitolo impuphu yakhona iyadura. Okuthi singathi nje, one, impuphu yakhona iyaswelakala, two, ingatholakala uthola ukuthi iprice yakhona yona ngokwayo iprice yenza ukuthi abantu bengafanisa ukuthi bebelayo. Ngaso sikhangele sekule zinsuku ezintshwana kuphela ukuthi singene ku-lockdown, asikwazi ukuthi abantu bazaphila njani lapha ku-lockdown.
Indawo ze-eHwange, izambuzi lalapho kugezelwa khona, kwesinye isikhathi abantu bageza ndawonye, basebenzise khona lokho ndawonye. Ngokubona kwakho, akusoze kufake na abantu engozini yegciwane lele le-coronavirus?
Khona nje kuthi singakahambi ngale endaweni singasakhulumela izambuzi khona, asikhangele okwempuphu khonokho. Yathola ukuthi indaba zempuphu lezi kuba le vigoroni engayenzi. Ngathi kule vigoroni efana engayenziyo, uyathola ukuthi i-social distancing yakhona ekhulunywa ngayo leyo ukuthi sivikele umkhuhlane, ayisoze iyehlula ukuthi iphumelele, ngoba abantu abasoze be-maintain i-distance engangene 1 meter kumbe 2 meters sebefuna impuphu bonke. So kwakathesi sithi thina hhayi, banokuthiwa impuphu ibuya iningi i-distribute ezindaweni ezijiyeneyo. Sisikhangela-ke ngendlela lapha esihlezi ngayo eHwange lapha, izambuzi eziningi lokuthi lama-communal toilets, siyashiya ama-communal toilets, izindlu eziningi ama-one room, okutho ukuthi abantu bayahlala 21 days leku-one room. So ezempilakahle zazizwani ukuthi abantu bavikele umkhuhlane lo? Ye, bayazama abezempilakahle. Namhla-ke kunje, namhla ngibabone bebhoda ngemota ene-PA system, besaba ukuthi bekhuthaze abantu, beqinisa abantu ngomkhuhlane lo e-COVID-19. Bayazama thile ezempilakahle kahle, kodwa amanye ama-areas hayi kathana kakhulu.
Lo ngumnumzana Lawrence Penpusha Moyo, isakhamuzi seHwange, sixoxela ecingweni ekhonale eHwange. ele-South Africa lona selilamalanga amabili kwaqala uhlelo lokuthi abantu bengaphumi ezindlini njengendlela yokunqanda inani labahlasele ligcikwane le-coronavirus ebeseliqansa mihla ngemihla. Kubikwa kubotshwe abantu abangamachumi amahlanu abangalandelanga isinqumo lesi, abanye njalo babonakale betshaywa kabuhlungu ngamasotsha. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ngingathi esitha kubona manje ukuthi abantu basaphuma kakhulu bona besiye eitolo nasemabhanga bayothatha imali ngoba njengoba ilokhu iqala nje bese kusima kuphethelwe lenyanga okusho ukuthi abantu abaningi bayakhona ke bahamba bafuna izimali zabo ukuze banelise ukuthi bathenge ukudla mhlawumbe badinge nezidingo zabo okufana nokuthi iningi labantu mhlawumbe ke nelimele kade linganelisanga ukuthenga ngoba belingakatholi imali sazobukeka nayo iqhubeka kanti ke sasiye sabona iitolo ikakhulukazi ngolwesibili nangolwesithathu kuleli ziki ngira kuqale khona eziningi zibuyeka zingathi ziphelelwa yimpahla ngoba nakho abantu kade bebe batatazela bayothenga kodwa uma ubhekisisa ngayizolo ngoba sokuqalile ukudanga kuye kwathi ukwehla kancane izinga lokuphela kwezinto ey'tolo ngoba iy'tolo besenganelisile ukuthi zibuyise impahla.
Sike sezwa ukubana bakhona abanye abasuke mhla kubikwa ukubana kuzathathwa amanyathelo nalawa sethethwe belubhekise ekhaya eZimbabwe kodwa bathe bafika eBeitbridge bathola umngcele usuvaliwe. Uke wezwa yini abahlangane lodubo lolo?
Ukuthi ukuthela ngolesine khona kuzovuka ngolesihlanu kusho ukuthi kuye kwaba khona ukugcwala kakhulu abantu emngcebeni waselesine sekuze kwabangela ukuthi ungqongqoshe wezasekhaya lapha udokotela u-Aaron Mtshwalezi ahambele khona akhulumisane nabaseZimbabwe ukuthi bavumele abantu bedlule ngoba nabaseZimbabwe nabo bese bekhala nakho bethi cha abantu laba abafuna ukundlula lapho akukhona abantu nje kuphela baye eZimbabwe abanye bakhona ngabaya emazweni aphesheya njengabo Zambia nabo Malawi nakephike okusho ukuthi mayisikhathi sabo sibaphelele sokuthi imingcele yamaemazivale labo bantu bazogcina bephelele eZimbabwe bese besibasandedi khona.
Sike sabona imfanekiso yamavideo amasocha echaya abantu, ungasitshelani ngocuku lolu osilubonela usenzakala?
Sesike sabona mpela abantu beshaywa lapha ngamasosha mabethelakale bebuthene kumpe bephuza utywala ngoba utywala kwelapha e-South Africa nogwaya izinto ezizinjiweyo ukuthi ngeke kuthengiswe ngalesikhathi selamalanga.
Lo ke ngumkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusi Moses Banda. Sixoxela ecingweni ese South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafubembu.
Zithwele amaphaphu ngezandla izakhamizi zemaphandleni ezansi emandebeleni kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus elizweni. Iningi lithi ukuswelakala kolwazi ngalomkhuhlane kanye lemithi emaklinika sekudale ukuthi bahlale evalweni. U-Albert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi lezakhamizi lithi lesaba ukuthi liza kufa liphele du ngalomkhuhlane osubulela abantu abazinkulungwane ezifika phosa amathumi amabili lasikhombisa 27,000 emhlabeni wonke jikelele. Unkosazana Siphathisiwe Nkalo esilikwe uthi bahlale levalweni bese sabela ukuqhamuka kwalomkhuhlane esiqintini sabo.
Thina njengezakhamizi sethukile kakhulu ngalomkhuhlane okuthiwa yi-corona ngoba kusizwa kuthiwa kawelapheki, awula muntu ongelatshwa ngawo. Njalo le kliniki lapho into sethu sawesi ukuthi akulanto akulasizo ongaluthola khona ekliniki ngoba sikhuluma kunje ungaze utshaywe likhanda kumbe umntwana achise uhambe ekliniki akulancedo ongaluthola. Pho-ke okungaze ukuthi lo mkhuhlane omkhulu kangaka ngendlela esikuzwa ngayo, njalo sisethuswa futhi ukuthi kufala abantu abalemali emazweni amakhulu khona ngapho pho thina esivele singelalutho kuyasethusa kakhulu.
Umnumzana Gibson Moyi sakhamuzi sentshene esabelweni seNswazi uthi basele bedidibele ngendlela lo mkhuhlane ovele ngayo. Uthi kakothola ulwazi olugcweleyo ngaleli gcikwane.
Ngingahlangani nabantu kakhulu abagxilekwo kakhulu. Bonguza laphana bekhuluma ngawo. Uthi kumele sihlale emakhaya lingayindawo. Sabala lokho othoi 8 and la kuyaqala sayizwe la kachana. Sizwe le kachana ukuthi sekumuva. Sabona la kona basa kukhona. Abantu sebeselacho. So ngiba lokumangala nxa kuyathiwa ama borders evaliwe. Sokuthenda sethuse kakhulu.
Unkosazana Santa Mabuya oyisakhamuzi sestezi la uthi yadingeka imfundiso ebanzi ngaleli gcikwane ikakhulu emakhaya.
Sicela uhulumende ekhiphe izisebenzi zakhe zihambe njengakhona ukukade kusenziwa kuhanja kubala abantu bebegcwele behamba dodudo besibala la. Lakathesi kabahambe dodudo besifundisa ukuthi lizibambe so liyenze so ukuze liphephe kungali ningayenza so so nxa bengakwenzi koko khonoko thina ngapha emakhaya sizaphela asikwazi mbe bafundise edorobheni thina ngapha asila muntu osifundisayo
siqhumane lo mnumzana Abraham Kiwane Beja yena odabuka emanxeleni entabazini Duna oleminyaka kwizalwa ngamachuma esishaka lolunye lambili othuzulu kumela landele izeluleko zabempila kahle ukuze aphephe kuleli gcikwane
lati asifanele sibe ngamachapa nqa kulezicwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane uyakhona ngoba sebayazile ngamathesi abawenzile kulabo abaficane belakho so kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho
omongamelo elizwe umnumzana Amazon Nangagwa uthi kusukelwa ngomvulo wonke umuntu kulele ukuzamela hlala endlini yakhe njalo kakho ozavunyelwa ukubhotabhota okwensuku ezingamathumi amabili lane ezilandelayo uNkiwane uyalisekela leli nyathelo
lathi asifanele sibe ngamachapa nqa kulezicwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane uyakhona ngoba sebayazile ngamathesi abawenzile kulabo abaficane belakho so kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho
abezempila kahle bathi bahlanu abatholakalela leli gciwane kuleli kwadwa yedwa wafa njalo bakhuthaza uzulu ukuthi ageze izandla kokuphela ngamanzi alesepha njalo ahlale emakhaya ukuze inqabele leli gciwane umasipala weGwande bebhoda ngedolobho lamhlanje ntambama ekhuthaza abamabhizimusi ukuthi bavale uzulu wonke ayehlale ezindlini ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda
ngithedele emuva kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga. Elingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Ngqobani Sithole igqwetha lika mnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abane ababotshwa laye kobulawayo kodwa basiwa ejele leHarare
emavikini amabili adlulileyo ngingatholi ithuba lokuthi ngifike esigodlweni esozweni lapho-ke engifike ngabona khona uba uMzaca njengoba siwasiswa kobulawayo hanjiswa esozweni eHarare Central eriman ngifike ngaqoqwa layo ngendaba yayo kabani ngisasngale bengakatholi amaphepha awedele ngakho-ke sengiwatholile amaphepha angikhona amakhulu indaba yakhe ithethe isikhathi eside njengoba sikwazi sonke ukuthi it took almost whole year kayise ngofebruwari sesaceda ngodisemba ngakho-ke sengiwabani lamaphepha hhayi mina lapho enxa ngikukhangele ngibona kakhulu ukuthi hhayi inkosi yalahleka kakhulu ngakho-ke sesisiya-ke ukuthi sidila le ndaba nanaeengokuhamelelelayo okumqoka kahle kahle ukuthi isikhathi sesingathi sesiba side njalo sesitshawa la kulo mkhuhlane osusuke wamemetheka kuyukuthi into esizasivalela nje ukuthi sizafika nini enkantolo siqoqisane labojaji ngendaba yokuthi baphume kuyukuthi bamelele i-appeal yabo I'm ready and good to go so emalangeni amabili amathathu azayo actually ngathi siyafika ngemanje sizabe sesikwanisile ukuthi siyazi ukuthi njengoba i-bail layo i-one of the agent matters that we always talk about ukuthi bangasivumela yini ukuthi izwakale ngesikhathi sonyesa kuyukuthi nje lathi sesivalile emahhofisini sivalekela wona lo mkhuhlane onganiyamemetheka kodwa nje siyakwanisa ukube sifika nje enkantolo siyakwenza imisebenzi yonaleyo
ye ungasitshela ukuthi kudaba lokubana umnumzana Ngulube wayengekho lapho kuchiswa imota lezo okuthiwa wazichisa njalo lokuthi yena wayesemfeni ubaluthatha njani udaba lwakhona lapho beze befaka isinqumo sona
into lalamhla engani ndidi ngondo ngoba nga ngithi ngiyakhangela umantshi wasuka wakukhangela ngendlela emthethweni wethu engekhoyo ngoba into ecakathekileyo ukuthi yena lowo onguye ongena enkantolo esitsho ukuthi into yenziwa kanti ngiyakufaka ngesilungu ngithi he who alleges must prove everything kule indaba akwenzakalanga njalo umantshi umnumzana Ngulube kuyakhanya ukuthi wabasemfeni angithi la maphepha la awaplacer before the court esithi i-evidence needs defense kuyavuma ukuthi they were authentic they were genuine but abe sesithi ividiyo le akhitshwa ngubaba umzaca kwakumele ibe lesikhathi meaning to say it was supposed to be in real time angazi ukuthi lapho uzama ukuthini ngoba thina sithi emthethweni he who alleges must prove so ubaba umzaca yena ngokwakhe kwakungamelanga approve beyond that ngoba yena akavele fake before the court. Kwaso kusokungumthuthiso kumele ukuthi athi this thing is not authentic angithi ngoba eyaninje angithi. So angazi ukuthi wakuthatha njani kuyikuthi into nje lami endidinga ngondo and I am very confident ukuthi as we go to high court those issues are going to be dealt with. Had it been that the magistrate was saying ukuthi he is convicting based on circumstantial evidence it was something else. But he's not saying that, you know, it really baffles the mind. But anyway, we've got the opportunity to go to high court and deal with that thing. We got a strong case, I strongly believe.
Manje kodwa yena wathi umthole enjani ube ngumuntu ophile kahle na
indoda iqinile indoda ezimiseleyo into engani yangethusa ukuthi ngamthole sithi wayekwazi ukuthi umantshi angenza khona okwakwenzile engazi ukuthi wayekuthatha na kodwa kwangethusa mbijani kodwa wayekwakujoy so ngumuntu okade ezimisele ukuthi hayi the road ahead of him is going through prison
sike sezwa ukubana isizathu sokubana yena labanye bakhe ababevalelwe ndawonye basuswe kobulawayo ukuthi impilo yabo yayisengozini like la kucubungula yini lokho ukuthi kathi ingozi yakhona yayizavela ngapha umuntu esejele
hayi ngumuntu nje oyabe bhuqa akahlekahle ngumuntu odelelayo nxa isitsho njalo ngoba kambe shiwa ngingangena ejele namhla ingozi yami na indlela nje yokuthi bamthunduveke ngoba ngale lapha khona izihlobo zakhe ikho lapha ezingekhoyo khona ngapha kube labantu abamvakatshelayo kube labangane abamvakatshelayo ngale nje siyabe sifikile nje nxa sihambele khona angiboni ukuthi kulo msoco nje khonokho okutshiwoyo
siyabonga kakhulu ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga abalaleli ingoba nisitholeyile ibizo lami ngomncube Atoni
hayi lathi sibonge Loge ngumnumzana Ngcobani Sithole igqwetha likamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abahlanu ababotshwa kobulawayo basuswa basiwa eHarare ebesixoxela ebuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana nilami uSthandekile Mhlanga. Lamhla sicubungula ukuthi abathengisa esitaladeni basebenza njani ngesikhathi se-coronavirus. Sixoxa lo nkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Besikhuthaza ukuthi ngabahlala lamanzi. Bebegeza izandla bebegeza lezi lama-fruits wabo especially laba abathengisa ama-fruits bebebayagezisa so sikhankasa sikucela lo city council ukuthi ehlale esinike ama-bowser kumbeni evule izimpompi zakhe amanzi ebe khona ebe available then sibe sesikhuluma ngokuthi amapholisa akakwazi kathatha i-responsibility yokufundisa abantu behambe bebatshele kuhle kuhle ngezitrade ukuthi abantu bengabuthani nothi ukuthi bebachaye ngezemvuvu so siyakhuthaza ukuthi la uhulumende kafundise amapolice abo khona abantu abachaya abangogogo abantu abachaya ngabazukulu babona laba bagogo labo bona laba abachaya abantu bakhudliswa ngemali evending so kabayekele ukwenza konoko kababe lesikhathi sokufundisana labantu kube lama flyers aphumayo abhodayo sananzela ukuthi ama vendors amanengi kawala ma WhatsApp la ukuphuma khona information yona le kabala ma TV ukuthi bathona bebukele kuphuma yona le information so umuntu lo muntu kumele kube lento ayiphiwayo mbene lugwalo kumbeni kuyini okutshenisayo kube lama adlubana la
nxa kuyikuthi abanye abathengisayo babochiwe basiwa ngapi njalo kwenzakalani kumpahla zabo
ababochwayo nxa bethengisa bahanjiswa e-3-roll bengabotshwa ngumpholisa we-city council iyabathatha nge-roll yabo beyitshiwe e-3-roll konke nempahla zabo beyifayinda khona ngadle impahla ziyasala bona ngokwaba amapholisa bathi bayenza i-auction kodwa akasizake sinxuswe kiyo i-auction ikuthi umuntu nxa esethathelwe wabhadala ifayindi okunye ivele okwabe sokusengqondweni yakhe ukuthi sefuna ukuyaqhubekela phambili ngebhizinisi edinga esinye istaff so ukuthi lokho okusalayo basala bezenzelana amapholisa kumbeni basala beyenzane kodwa esikwaziyo ukuthi kwesinye isikhathi sasibone ntambama bona amapholisa sebephuma bethwele ama-paperback singazi ukuthi babe bethengile ku-auction ukuthi i-auction le ngeyabo azake siyibone ifakwa ku-public so siyakhuthaza ukuthi lakho kwakuphume ku-public ukuthi hhayi kuthethwa impahla ezinje i-auction ngesikhathi esingaka okwazothi laba bantu abafisayo labo bona laba abathethelweyo ukuthi beyithenga nge-cheaper price bebuyele futhi emgwaqweni so yikho esingathi sikhala ngakho futhi njengama-venders ukuthi i-auction leyo ibe segcekeni
manje abathengisa ezitaladini bengazivikela njani ekuhlukuluzweni
siyakhuthaza thina ama-members ethu wonke sihlala silabo sibili sifundisana labo siyabakhuthaza labo ukuthi kabajoyine inhlanganiso kababe ngama-members bebe ngama-active members kabakhulume izinto zabo ezibahluphayo enhlanganisweni okwezokuthi lathi sesihambisa kumbeni labo futhi kulama-committees akhona kuma-ward abo labo bekwanisa ukuthi bezihambisela iy'nhlupho zabo eza ku-city council or kuma-councillors kuma-m ps okwezokuthi kulungiswa kungabe kulungiswa njalo siba lama-trainings esiwayenzayo kathi esisile-financial business training esiyenzayo okuthi ama-members ethu sayafundisa ukuthi how to run ama-business abo bebambe njani izimali zabo beyenze njani lakhona lokhu kwama-biolos e-city council sihlala sibafundisa ngawo ozo ama-biolos angkhona engakaphumi ngiceke ukuthi sikwazi ukuthi vele silandela waphi esilokhu salandela ngamadala but still sisebenzela nawo hlele council siyayifuqa layo labo besifuqa ukwenza ukuthi lathi sisebenze kuhle ubulawayo wethu la ebe ngohlanzekileyo so konke khona lokhu sihlala silabo ama-venders on the ground sikhuluma lawo ngoba lathi singama-venders siku-ground siyabe sifundisana sibonisana ngakho konke
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile Mhlanga ngakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni ilizwe limatasatasa uzulu edinga ukungamphilisa kwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo lapho okuyabe kungahanjwa mahlayana ezidaladeni silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
This is VOA.